zakangela ukuthi ikakhulu umthuli njengominister obekhuluma nge-surplus njalo kule ndaba ye-2% safuna i-explanation yokuthi i-surplus useyi-deploya nga uzoyisebenzisa nga njalo asitshele ukuthi njengoba ubesithi uyenza ama-token payment esithi ngama-token payment ungakwakwazi ukuthi i-economy ibile zikweret njalo le zikweret ingazibhadali okwenza ukuthi singatholi i-budgetary support kwamanye amazwe sebenze nge-cash okwenza sibe lokuthwala nzima njenge-economy esilakho khathesi. Sungozwa ukuthi ngokubhadala izikweleti uhlelo lokubhadala izikweleti lume njani njalo uhlelo lokuthi ama-2% lawa abambayo emafonini esithi mobile money uzayifaka njani ku-development e-affecta mina lawo kulokuthi ngiphombuka ithathelwa ngiyabe ngikhangela ukuthi u-2% liyana ngasibe lokuyi-section okuyi-percentage okuya ukuthi siyakha umgwaqo okuya kuyi-percentage kokuyakha izibhedlela okuya kuyi-percentage kokuthi kulethwe imali yokuthenga imithi loba sokulayo i-tax ethathwa ku-airtime emithi but ngithi sikhangela ukuthi 2% liyana ngayingasebenzela uhulumende ukuthi kube le-surplus kuphela ngayebe le-impact ne-effect kimi mina engibanjelwayo njengomuntu weZimbabwe khangele khonapho njalo ukuthi asitshele ukuthi yena ukhangelela ukuthi i-exchange rate libabe sebesekonvergenini between interbank leyo mkambo omnyama esebenza khona njalo kuyosokukhangelelwa ukuthi uhulumende nxa sithi ease of way of doing business ama-payments lawa sloke silayo i-three pricing system yokuthi i-price yekogesh ichiyene i-price ye-cash ichiyene i-price ye-swipe ichiyene kuze lokulungiswa into esikhalethi ziqondiswe ngaze sikhuma nge-supplementary budget njalo sikhangele ukuthi njengoba lokhu sithi siyanciphisa esikusebenzisayo asifuni ukuthi i-supplementary ibe ngeyokuthi kube lokuthokozisa abantu bakahulumente lokuthi kudliwe nje imali ngayebe ngeyokuthi kuyakhiwa i-economy
okugodwa eshoko okubaluleke ukwedlula konke ongamxwayisa ngakho ukuthi akwenze umthuli kuyini okungaletha ububelo kudaba lomnotho
esikukhangelele kakhulu ukuthi sikasibe lamagetsi ngoba ngakhayela athe si-industry akulanto esiyenza ngoba kulamagetsi ngesikhathi lesi yabe sihlanyele i-wheat okwenza sibe lokuthiwa i-winter cropping ye-wheat e-reducer i-importation ye-wheat kanti sibalima njani i-wheat kungela magetsi okokuqala emntwini osezimbabwe ozihambelayo yinto yamagetsi amagetsi kalungiswe